So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Bola mungela ku Studio 7 ngesonto mhla zingamathumi amadathu kumpalakazi 2018 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela abasathuthukayo bathi kabasuze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngezifundo.
Uminista we-health uzama ukuthatha ama-students ayebefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasasebenzayo abayi-530.
Abantu abaningi bathi kababoni kusiba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018 kathesi sizingena ku-2019. Xa sikhangele abadala bezanu siyabona ukuthi akulanto abayaziyo abazayenza.
Sizalethulela lokubhekanela abatsha.
Muzi wakhiwa ngothando.
Umuzi wakho ngothando bafo ingoma engirekhodi umnyaka ophelile 2017.
Ngingakodlwa ukuthi silohlelo lwamasiko njalo lohlelo lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Odokotela abakhalele umsebenzi bathi abanye babo abasanda kuloba imihloliso emakolijini bathi kabasoze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lwezemfundo yaphezulu njengalokho okufiswa nguhulumende. Bathi ukuganga owenziwa nguhulumende ofisa ukuthi odokotela laba babe njengezifundi ezisemakolijini yemfundo yaphezulu kulokuthi babe ngaphansi kohlangothi lwezempilakahle. Bathi uhulumende wenze lokhu ukwenzela ukuthi bethusele odokotela abakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo lokunye okumbalwa. Odokotela abafika amakhulu amahlanu bamiswe umsebenzi okwesikhatshana inhlanganiso yi-Health Service Board enikwe amandla yi-Labour Court ukuthi ijezise labo abakhalele umsebenzi. I-Health Service Board eqhatsha odokotela yiyo ebilobelana izivumelwano labodokotela abafundela ezempilakahle ezibhedlela ababizwa ngokuthi ngama-junior doctors. Kodwa umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga ubike ngeviki ephelileyo ukuthi odokotela laba sokumele bambe ngaphansi kohlangothi lwezemfundo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele udokotela Mthabisi Bhebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yamadokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association.
Siyadanisa lokhu. Esikubonayo ukuthi uminister we-health uzama ukuthatha ama-students ayebefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasasebenzayo abayi-530. Lawa ngama-students ebelokhu befundela ukuba ngodokotela ama-results abo engakaphumi. Yena ukubona kule sensi kuye ukuthi ethathe lawa ama-students ewafake ezibhedlela ama-results abo engakaphumi njalo odokotela bonke bekuyi-industrialization. That is ethuka ukuthi lokhu azama uku-achieve yikuyini.
Sizwa kuthiwa njalo lani bafuna ukuthi nxa ungu-junior doctor ube le-contract entsha, kuthiwani khonapho?
Contract le elikhuluma ngayo kuthiwa yi-interim contract. Asizwisisi ukuthi kuzama kutshoni khonokho ukuthi umuntu uyasayinisa i-contract engazwisisekiyo besithi kuyabuya enye i-contract phambili umuntu sevele echase umsebenzi. Sikubona ngani butsotsi nje ofuna ukwenzakala. Ubutsotsi bangikhona kuza opressa odokotela ababuyayo abazazijoyina later ama-rights abo bona njengabantu abasebenzayo. So kuyadanisa sikule ukuthi u-employer wethu kaphumele egcekeni ngento afuna ukuyenza uzama nje ubutsotsi bonke ukuvala izinto ezenzakala ezibhedlela.
Singathi lina lizasayina yini khonokho ke okuthiwa lani likusayina?
Asizozisayini thina. Yinto esayikhuluma naleyo ukuthi nxa sebezama ubutsotsi lowo ababuyenza ema-contracting thina umsebenzi siyakuma. I-profession yethu le medicine profession egcwele okumele igcwale iqiniso ukuphumela egcekeni akhona ubutsotsi lobo bukhona. So nxa besinika ama-contract lawa as oppressor engathi ngithi nama rights ethu njengama civil service aso the sign izinto ezinjalo.
Yes, singathi labantokotela amakhulu seqalisile yini ukukhalana nomsebenzi kume njani nxa belitshela bona
udokotela abakhulu banike igovernment i-48 hours ukuthi besolve i-crisis yona leyi ye-industrial action okokukhalala komsebenzi. But nxa kunga igovernment ingayekela ukusolva labo sebezajoyina i-industrial action ngoba sebediniwe ukusebenza bebodwa bebalutshwane umsebenzi omningi kakhulu njalo lamaphilisi le mpahla ezisibhedlela kazikho. So sebethwele nzima njalo kuyabafrustrate kunoko.
Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yamadokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxela eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla ze-Health Service Board kanye lohlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle. Kulabanye abantu eZimbabwe abathi isimo somnotho sizaqhubekela phambili sisiba sibi ngomnyaka ozayo. Kube khona njalo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzalethela uZulu inhlala kahle.
Banengi abantu abathi ukusetshenziswa kwama-bond notes asegugudeke okumangalisayo nxa kuqathaniswa lesisindo sedola leMelika kuza kwenza umnotho obhidlike ngamandla. Bathi ukuthengwa lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha wenza ukuthi umnotho ungasebenzi ngemfanelo. Abakhulume lomsakazo we-Studio 7 eHarare namuhla bagoqela umnumzana Mlindelo wamancitshana othi kabona ukuthi kuzoba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018 kathesi sesingena ku-2019. Xa sikhangele abadala bezanu siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza ukuxotsha amadokotela ukwethusela ababalisi ukuthi bangastrayiki. Kona lokho kutshengisa ukuthi umbuso wabo ngocuku, umbuso wabo ngobuncindezeli. Ngakho akula bungcono obunye obuzabuya. Ngakho ukuthi sithembele ukuthi nxa kulabadala bezanu besembusweni kulento ezaguquka. Akula into engiyibona ezajintsha.
Lokho kusekelwe uNkosikazi noMathemba Ngwenya othi abazali abaningi abasoze benelise ukuhlawulela abantwana imali yemfundo ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Umumo lo okhona eZimbabwe kathesi angibona ukuthi ulakho ukuthi uguquke emaduzaneni ngoba izinto zinzima kakhulu. Intengo zikhwelile ezitolo ngendlela engenziwe. Nxa ungena lapha uza kuthiwa lethi yusa unje bengifuna ukudingela umntwana umuthi nje wokukhwehlela ngatshelwa kwathiwa yi-$16 ngebhondi kodwa ngilethe $4 ngiyawathatha ngapha ama-$US nje abantu bengawahole. U-2019 lo nxa efika ngibona engani kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu. Izikolo njengakathesi ama-school fees akhwelile, amanye ama-boarding schools sebiza ama-$3,000-$6,000. Kambe shuwa uyayithatha ngaphi imali enjengayena leyo engakho.
Kodwa umnumzana Munashe Mduta oyebandla le-ZANU-PF njalo ekukomiti emelaleli bandla kwabatsha koBulawayo uthi umongameli Mnangagwa uzaguqula isimo somnotho.
Yeah, u-2019 uzaba ngumnyaka ozaba le nguquko lentshintsho kwezomkhonomi welizwe leZimbabwe. I-government ye-ZANU-PF ikhangelele ukuthi itshintshe izinto ngendlela ephakemeyo. Sibonile ukuthi u-2018 ube ngumnyaka ophele izinto zinganazimanga kuhle kodwa ama-programs e-government akhona ayatshengisa ukuthi kungaba lobuhlungu kwakathesi kodwa sisiya phambili sizaqalisa ukubona izithelo zama-programs asebafayile under i-transitional stabilizing program efakwe ngu-Minister of Finance.
Umnumzana Spencer Mzizi isakamuzi seHarare uyakuphikisa lokhu.
Umnyaka lo ozayo ukhanya sibili uzaba ngumnyaka omubi kakhulu. Mhlawumbe mina ngokubona kwami ngathi uzaphosa ufana nelo umnyaka ka-2008. Ngoba singakhangela kwezenotho isikhathi esiningi sesike sakubona lokhu ngo-2008 ukuthi singathi thina kudetermine-wa ukuthi imali imi kanjani. Kodwa ngenxa yesimo semali okwamanje siyabona ukuthi hhayi imali le abathi i-bond note ngani iwa nsuku zonke, okutshengisa ukuthi ngomnyaka ozayo mhlawumbe kuzaba wesi.
Ingcwethi kwezemnotho umnumzana Itayi Chuma uthi kumele kukhitshwe imali yohlobo lwama-bond notes ukuze kulungise udubo lokuswelakala kwemali.
Nxa sikhangele umnyaka esingena kuwo lo omutsha u-2019 ngibona sibili kuzaba ngumnyaka onzima kakhulu ikakhulu uhulumende olizwe ngenxa yokuthi singakhetha uhulumende lakathesi kakenilisa ukuthi ayenze izithembiso azithembisayo uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Sathola ukuthi imali lokhu isala isolakala, imisebenzi ayitholakali. Konke lokhu kutsho ukuthi nje kuzaphambanisa sibili ukuthula elizweni.
Okwamanje odokotela bakhalele umsebenzi ukuthi ababalisi bafuna ukuholiswa ngamadola eMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Hizi zalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo zithi kuyadanisa ezikubone eZimbabwe ngesikhathi sekhisimusi. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Akade bekhangelele ukuthi bazajabula ngesikhathi sekhefu lekhisimusi, badane kakhulu kulandela ababhekane lakho bekelwe Zimbabwe. Iningi labo lithwele nzima ngokudinga imali emgwaqweni, njalo lamafutha epetulo atholakala kanzima. Umnumzana Rain Ndlovu osebenza eJohannesburg kwale South Africa uthi wethuswa ngabhekane lakho eZimbabwe.
Hayi, uDisemba lo bekunzima, uthola nje utshwala nje bekuyinto enzima. Uqala uyele nale abantu bathona kuma-queues, and enye into like ma utshintsha noma utshintsha irandi lelo ulifaka kumabhondi, abo chicken bayadura, awuzwisisi imali yakhona iphela lutho. So ma uyi-convert imali yakhona isuke iyasikhama. So next time sesifuna nje improvement ukuthi Christmas vibe leyo ingalahleki ihlale khona.
Uqhubeke esithi ubonile okusolwa ngabantu bonke eZimbabwe.
Uma ungaphandle bakutshela ukuthi kunzima, you don't believe because ngale ngathi kungcono. So manje siya appreciate amagama abantu abadala uma besitshela ukuthi akuna sinkwa, akuna cool drink, akunani sikhiwela yonke into ibhondi liyahlupha. Manje siya appreciate amasifila ngale nathi sizosebenza singathi sibudget amancane.
Okunye okusilelayo butshwala ngemva kokuba amavinkili amaningi ethi aphiwe utshwala obulutshwane inkampani ebuphekayo eDelta Beverages. Iningi lithembele kuzihlobo eziphandle emazweni afana leSouth Africa leBotswana ukuthi zithumele ukudla. Unkosazana Ellen Dube ongumbalisi kweleBotswana uthi ikhisimusi ekhaya ibinge ingajabulisi. Uthi kodwa okubaduduzayo ukuthi uma ungantshintsha imali yaphandle efana lamadola eMelika, iRand kumbe ipula, uthola ibond note elithe xaxa.
Kubi lo nyaka sibili. Izinto ezenza ikhisimusi ibe mnandazi yikho izinto ezinjengama-drinks kakhulu la esiwajayele sithi ngama-cokes. Okungcono nje ukuthi nxa ule mali yangaphandle ungayitshintsha ikunika ama-bond amaningi, kodwa lawo kawahlali.
Noma nje kulukhuni kula kuningi elivela ngaphandle kwelizwe, abadala abafana loNkosazana Sithembile Moyo bona bayathokoza ukuhlangana labantwana babo abanye ababuya kanye ngomnyaka ekhaya.
Kuhle khona ukuthi abantwana babuye ekhaya baze bona udubo sibili esibhekane layo esilukhangeleyo lapha eZimbabwe. Khona kuhle njalo ukuthi izimuli zihlangane noma kulodubo olunjalo.
Abanye sebeqalile ukuphindela emazweni abasebenza khona. Lo mnyaka omutsha ungakafiki, abanye bebalekela ukuminyana ukuba khona emva komnyaka omutsha, kukanti abanye baxotshwa izikhwama zabo esezomile. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 yokobulawayo.
Sangangeni kuhlandla elilandelayo wathi sikhangele okuvela kwamanye amazwi. Uhulumende wakule Melika uselamalanga aphosa alitshumi evaliwe kumongameli Donald Trump esithi ufuna imali yokwakha umduli emngceleni weMexico lelizwe leMelika. Bekulokhetho kwele Democratic Republic of Congo namhlanje lapho kuthiwa alukhutshwanga khona ngemfanelo. sokwisikhathi sokholo lwesiKristu silontukamela inkomo. Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungamile inkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Okokuqala silokubonga enkosini ukuba isigcinile sabona ukuhamba lokuphetha komnyaka wonke lo 2018 sesikhangelele umnyaka omutsha. Ngakho bemfuna ukulikhuthaza namhlanje ngombhalo esingawuthwala enhlizweni zethu umnyaka wonke uze uye phela. Ngizabala kuJoel ichapter ka 2 iverse ka 25 ithi yona, ngizabuyisela kini okwadliwa emnyakeni yesikhongwane leqwaki lenswabanda lentotoviyane impi yami enkulu engayithumela kini. Liza kudla okunengi lisuthe lidumise ibizo lenkosi uNkulunkulu wenu oliphetheyo ngokumangalisayo. Abantu bami kabasayi kuphinda bayangiswe futhi. Bona leli kulilizwi emfuna ukukhuthaza thina izizalwane zeZimbabwe ezigabeni ezihlukeneyo, endaweni ezehlukeneyo, labantu abakhuluma indimi ezehlukeneyo, labantu abakhonza endaweni ezehlukeneyo. Mfuna ukuthi ilizwi engilalo ngalomnyaka olandelayo ka-2019 yikuthi inkosi izayi kubuyisela kithi izinto eziningi. Ngafuna ukuqalisa ngikhangele elizweni lethu leZimbabwe. Ukuba ilizwe lethu ilizwe elalikholisa izinto eziningi. Siyakwazi ukuthi abantu babebuya bezofunda khonapha, abebuyele emazweni abo. Siyakwazi njalo ukuthi isinkwa ukudla kwakutholakala lapho. Okokuthi yona inyama ngwayo sasiyithatha siyihambisa khonale Europe. Manje bemfuna ukukhuthaza izalwane zeZimbabwe lelizwe lethu ukuthi kungenzakala lokhu njalo. Inkosi ingakubuyisela konke lokhu kube yinto engasimangalisa, sibe ngani singabantu abaphuphayo nxa kusenzakala. Kodwa niyathemba njalo niyakholwa ukuba inkosi ingakwenza ikubuyisele lokhu. Okudingakalayo lithemba lethu kuye uNkulunkulu lokuba silungise izinto zethu, senze izinto ngendlela ehlukeneyo. Ngokwesibili mfuna ukukhangela thina njengabantu ukuthi wena lapho khona isimo sakho singabe siyikuthi lawe kule ntontoviyane esezadla izinto empilweni yakho, kule mhogoyi eseyakhukhuza izinto yazidla yaziqeda, kule nswabanda ezangena zadla konke kwasala kungasela lutho. Kodwa nanko ke ilizwi, nanti ilizwi elingakukhuthaza yikuba konke lokho kwadliwa intontoviyane, konke lokho kwadliwa khona inswabanda zakuqeda, uNkulunkulu angakubuyisela. Lubaningi abangalamali umuntu kala lutho lumnyaka oka-2019. Qalisa ukutshaya izikhwama zakho ukhuluma ukuthi lezi zikhwama zizaba le mali. Ngakho lo mnyaka singawukhangela ngalelo lihlo, uzaba ngumnyaka ozasisa phambili. UJehova uyasithanda. Into eqakathekileyo okumele sibe yazi ukuba izwi lakhe lithi kuJohn chapter 10 verse 10, isela yile libuyileyo ukuzweba lokudiliza lokubulala, kodwa yena ubuye ukuzosinika impilo ephuphumayo emnandi engapheliyo. Ngakho niyathandaza ukuba namhlanje sibe kwazi khonoko ukuthi uJehova uyasithanda, ulande ukuzobuyisela asinike impilo ephuphumayo. Ufuna ukusibisela ngemuva ebunandini lobuyane esasikibo khona sisese-Eden, ebunandini lobu Jehova ayebufake kithi. Ngakho niyathandaza ukuba leli lizwi lokubuyisela kaJehova lizangena lithophele empilweni zethu, litshintshe indlela esizakhangela ngayo umnyaka lo omusha.
Akuyiphethe mfundisi.
Niyathandaza Baba ngegama likaJesu, buyisela impilo enhle, buyisela ukuphiliswa lokusiliswa kwemzimba, buyisela imisebenzi ebilahlekile, buyisela imuli ebesezibhidliziwe, abantwana besabalele. Nkulunkulu wamabalaleleyo abazwa izwi lami, baphilise, ubuyisele, uguqule impilo zabo egama likaJesu. Amen.
Lo
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo le yi-Studio 7 elisizwa sisakaza singapha e Voice of America e Washington.
Benganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke zulukandaba lamhla siphoka lo David Mhavinyana Ngwenya inyanga enkulu lapha siphoka ke ngokucela izulu baba Ngwenya sakwamukela uhlelo.
Hayi yabonga Dube labalaleli.
Ye akalisitshela ukuthi kukhanya ngazani izulu lingani lidonsela katshana nxa sokunje licelwa njani phela izulu baba?
Isikhathi sokucela izulu ngo-August khathesi kakusayiwa endleleni okuyacela izulu loba lapho licelwa khona ngoba kulezikhathi zakhona kucelwa izulu lingakani izihlahla zingakahlumi zingaze zihlume lidume hayi akusayiwa emasikweni.
Singathi nje abantu sekumele bekhangele umkhathi kuphela akusela nto abangayenza.
Abakhangele umkhathi akusela nto abangayenza ngoba indlelele ivaliwe nangomanyango kuvaliwe ledula kuvaliwe.
Singathi ke nxa kuvele kucelwa izulu baba Ngwenya kuvele kwenziwani ngamafutshane sibini?
I-district ngayinye ngayinye induna ikhipha abantu abaqondana lakho khona lokho okuyacela izulu ngezigaba bahambe ke baye khonale ngabe baya kumanyangwa ngabe baye dula ngabe baye njenele noba lebone bani kutsho ukuthi into ofanele ukuthi izinduna osobhuku ikakhulu kumsebenzi wabo okukhangela ukuthi abantu bayaphuma bayacela izulu bengaze batsho ukuthi izulu liyazinela hhayi ayisikho lokho kulandelwa usiwo.
Yes, so siyabona sibili siyayisizwa kuthiwa ke babe bekhangela izindlu zabothekwane bedile izinto ezinjalo kuyabe kuvele kudilizelwane kunjalo kwenzelwane khonokho
ukuyabe kusethulwa izinto ezigatshele phezu kwezihlahla izikhuni yonke into leyana okwenzela ukuthi izulu lingabi lolanga njalo izulu lingaze lahlonipha ukuna kudojwe wonke lamathambo awezinkomo ezicubayo egangeni atshiswe okwenzela ukuthi ilizwe lihlanzeke nxa izulu liphazima lingaboni ububi phansi.
Yes, ngathi kodwa lokho kusasebenza yini kulabanye abathi ha ingxenye kwakudala lokho?
Hayi, abathi ngokwakudala ikulahleka balahlekile sibili njalo kuyinto embi ukuthi umuntu omnyama aphume esintwini sakhe. Alikho ikhiwa elazenza umuntu omnyama. Ungabona ikhiwa selizipenda selisiba umuntu omnyama lizipolisha liyabe selimphethe umbhobho selisilwa. Thina abantu siyakufuna ukuba amakhiwa siyazixhuma inwele zethu ukwenza ukuthi sibe sigqegula amakhanda inwele zithi yabo silingisela amakhiwa konke khona lokho bayasihleka amakhiwa.
Yes, amuzwa ke lo ke ngubaba uDavid Mhavinyana Ngwenya inyanga elodumo. Baba Ngwenya sibongile kakhulu ngokuthi sixoxe lawo baba.
Hayi, ngiyabonga la mdumo.
Zulukanda basihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Wagcina masiwa
wawusenziwe.
Wawusenziwe mandu.
Ye, kwamanje ke sonke isikhathi sabajasi lo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhlanje luhlelo lwethu lokugcina lwalonyaka nangu-2018 usehambile woza wona 2019 namhlanje sishaye zomculo sixoxa lo Thami Khumalo nguye lengoma edumayo kwele Zimbabwe ebizwa ngokuthi umuzi wakhiwa ngothando. Yeyona lengoma ingishaye ngaphakathi singakahambi kuye wothi ngilishaye ngale ngoma yakhe ngamafishane.
Umuzi wakhiwa ngothando. Oh, yeah, oh, yeah. musha unovakwa nerudo. Oyere yere 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 yere.
Tami Khumalo, ingoma yakho iyashisa mvuka baba. Ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo.
Ngiyabonga mfowethu.
Umuzi wakhiwa ngothando. Awusitshele ngamafishane ngale ngoma.
Umuzi wakho ngothando bafo ingoma engirecorde umnyaka ophelele 2017 ekupheleni ka 2017. So ingoma ngayikhomboza iminyaka I think about 4 years ago. Ngithe ngikhombozela ingoma ngangihlala bafo ngicula nje I chorus. Umuzi wakhiwa ngothando. Awuya kuthiwa ngimini ngisuke eJoburg ngisiza lapha ekhaya eZimbabwe. Ngithe ngifika seseboda khonaphana abantu babehleli khonapha emodeni bekhuluma ukuthi hayi abantu abangumama benza kanje, abantu besilisa benza kanje, benza kanje. Omunye lomunye elomqondo wakhe ayekhuluma ukuthi abantu abangumama benza kanje. Ngaqasa ukubhala phansi but I failed initially ukuthi ngiqedise amavesi lana, but later on I had to sit down and then I analyzed that conversation that this was in my mind. And then the song came, and then my sense of verse. How again? I record and just any record deal. Yapuma, abantu bayithanda, bayijabulela kakhulu, and it has been a hit song. Lapho zibaphe. So, ingoma nje ethandwa ngabantu bendle.
Umnyaka lo Thami usefikile maphethweleni. Kukhona na okunye okuzalethelwa ngumnumzana uThami Khumalo?
U-2018 bafo, ngasho ukuthi u-2018 engakapheli. Sizabe sikholisa nje umuzi wakho ngothando la yenye futhi ngomuthwa ngenqambe esimakade ngayirekhoda ngo-2017 la yenza kahle impela bese kusithi mhla ka-15 December yena lo dlulile then the concert iphume kahle kakhulu. So lapho we introduced a number of songs ezizabe zikhona ku-album elibuyayo. But 2019 nxa u-2019 ebuya nje bafo hawo-ke ingoma sizazithola eziningi zizabe zikhona kuma-platforms wonke ama-online stores. So yeah.
Hayi Thami, gqiba uhlelo utshela uZulu ukuthi ingoma zakho zitholakala njani, njalo awusihlabelele ngamafishane man.
Alright, ingoma zami bazazithola ku-SoundCloud. I think by next week ngizabe sengi-uploadile nje i-stuff sam. And then they can also get my music. You can just SMS me or send me an WhatsApp with 0776242 08. I can actually send the song and then you can pay through e-cash as well. But listen to it.
Mm-hmm.
Umuzi wakhiwa ngothando. Ay 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 ay. Musha unowakwa nenuno. Oh yere 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 yere. Jesu Mkristu uyintoko unikhala muzi kakhela nasho mzi wakho uyithandi inkosikazi yakho wekele ubhekabheka ba khethile khethile umesaba usiko kuzembe naphakade Zombi zeti zegunga kuna bebeli kumala seven zisti zanja baka weke luko kiko sekada kusema mwaka mama kutunga gake zekwe usema na ine upetu kane fan 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 fe indaba zavanti.
Oh yes, oh yes, awuyishayile putom wazi wayishaya yho yazi yaze ngishaya ngaphakathi.
Angibonge, angibonge baba, angibonge baba.
Mthwakazi omuhle ontanga limzwile umnumzana uThami Khumalo. Kwanele kwalamhla kodwa lingakhohlwa ukuthi ngizabe ngikhona kuhlelo ngolwesibili. Kuhlelo The Connection lilami uMike Hove. Abafisa ukungixhuma ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3. Asihlanganeni ngolwesibili. Bye bye.
Yesingaligqibi uhlelo lwethu namhlanje. Wothi sikhangele udaba abelikhokhela namhlanje. Odokotela abasathuthukayo bathi abasoze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngezifundo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngoGibbs Dube.